So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-24 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvumela inkampani eyethula amagagasi obulembu e-Starlink ukuthi isebenze eZimbabwe iqhasane lenkampani ye-IMC Communications okuthiwa ngekasomabhizimusi umnumzana Wignell Jivayo.
Ayisonto esingathi yinto entsha kade vele siyikhangelele, kodwa inkinga khathesi ukuthi oqala vele ikhampani yakhona ithethwe ngubani. Okwesibili, kanti uhulumende yena ama-policy makers, ama-legislators badlale emdlalo bani?
Ibandla le-MRP lilobela umanyano we-SADC lisithi lalo lifuna ukuphiwa imvumo yokungena emhlanganweni walinhlanganiso ozenzelwa eZimbabwe ngoncwabakazi.
Thina njengebandla lemiphakathi Republic Party sikubone kufanele ukuthi abantu beSADC babelwazi udaba lwethu, njalo sizikhulumele thina njengebandla.
Inani labacitha umtshado liyakhuphuka. Kulembiko ethi kulemitshado engamachumi amahlanu ecitshwayo ngelanga linye elizweni jikelele. Kambe kuyini okwenzakalayo?
Ebekuthi abadala ubabuyaloni ihloka ngaphandle ebuye ngekhaya bekungasoze kwazakali, kodwa kathethi nje ubaba ma engathi nje uyathezuka kancane uyaphuma uthi akazama ukuyaloni ihloka ubanjwa masinya kuwhatsapp lapha nakubofacebook.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele inkampani ethula amagagasi obulembu e-Starlink ukuthi isebenze eZimbabwe iqhasane lenkampani ye-IMC Communications okuthiwa ngekasomabhizimusi umnumzana Wignell Jivayo liphephandaba lobulembu be-internet eleZim Live. Umnangagwa wethule umbiko esithi uvumele inkampani kahulumende ePortraz ukuthi iphe imvumo inkampani yeStarlink ekhokhelwa ngumnumzana Elon Musk ukuthi isebenze likamnumzana Jivayo ukwethula amagagasi obulembu. Lokhu kukhangelelwe ukwehlisa imbadalo yokusebenzisa ubulembu elizweni. Sixoxe locubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa engapha njani imvumo uJivayo kungaziswanga idale lephalamende.
Iqiniso phela singathi khona ukuvunyelwa kwe-Starlink ayisonto esingathi yinto entsha kade vele siyikhangelele, kodwa inkinga khathesi ukuthi oqala vele ikhampani yakhona ithethwe ngubani. Okwesibili, kanti uhulumende yena ama-policy makers, ama-legislators badlale emdlalo bani, ngoba befanele babe yibo abakhulumayo ukuthi hayi sesifikile umthetho sivumele ukuthi i-Starlink ibe khona ezaniyezabe sokufakwa ku-public tender. Kuzawuba lenkinga khonapho ukuthi yena umongameli wenje ingenisa endaweni vele angafanelanga ukuthi abe khona.
Abanye bayabuza ukubana kanti inkampani yona le ekuthiwa yi-IMC vele idlala ndima bani, ngoba amanye amazwe abala mankampani asebenza ukuthi kube le Starlink. Ukubona njani wena?
Yebo, iqiniso. Singazi ukuthi ngoba yena i-Starlink engxenye ibalendlela ezokudinga abantu abangabamela elizweni bekhangele ukuthi bona umumo webhizinisi lakhona linjani. Kodwa njengokuthi uthi kaningi i-Starlink ingavele inikeze imvumo yokusebenza elizweni, bayazenzela bayadidingela bona kuze ne-DSTV. I-DSTV ingaziyanikwa imvumo ilayisensi yokubroadcasta eZimbabwe, ama-agents bayadidingela bodwa. Yikho kuza kwalo mbuzo ukuthi kanti yena umnumzana u-Emmerson Mnangagwa aze abe ngokuyisibili okhethayo, hhayi kulo munye othalaphaye emsebenzini.
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Chivayo yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Lamuhla likhefu le Africa Day okulusuku olunanza ukusungulwa kwenhlanganiso ye African Union eyayisaziwa ngokuthi yi Organization of African Union kumbe OAU. Lolu lusuku amazwe ezwekazi le Africa ananza ubuntu lamasiko abo kugqokwa impahla ezitshengisa ubuzwe lokudla okwendulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko esithi leli lilanga liqakathekileyo ngoba likhumbuza izwekazi le-Afrika ukuthi kumele likhuthaze intuthuko. Icele le-MRP elikhokhelwa ngabagcinisihlalo abasaphethe isikhundla omnumzana Thembisani Mfulongathi Mpofu lomnumzana Chilumbo Mudenda lilobele umanyano we-SADC lisithi lalo lifuna ukuphiwa imvumo yokungena emhlanganweni walinhlanganiso ozenzelwa eZimbabwe ngoncwabakazi. Encwadini esezandleni ze-Studio 7 equtshelwe iziphathamandla zalinhlanganiso kweleBotswana, leli bandla lithi lifuna ukuphiwa ithuba lokwethula imibono yalo ngodaba lokungananzwa kwabantu bezigaba zeMatabeleland leMidlands. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye kunjalo sibili thina njengebandla lemphakathi Republic Party sikubone kufanele ukuthi abantu beSADC babelwazi udaba lwethu njalo sizikhulumele thina njengebandla udaba lwethu. Yikho ke sithethele lithuba ukuthi njengoba iSADC ifuna ukuzoyenza umhlangano wayo ngo-August lapha eZimbabwe, kuqakathekile ukuthi lathi siparticipate njengabanye ama-delegates ngoba siyake sibone ukuthi ama-opposition nama-civic societies besinye isikhathi banikezwa ithuba lokuthi bakhulume kuleyo mhlangano. Yingakho lathi njengebandla leMthwakazi Republic Party sifuna ukuthi basinikeze lelo thuba sizikhulumele. Kunjalo sibi ukhothe person weMthwakazi Republic Party kunye lo secretary general wethu udeputy ubaba uXakaxwa bahambile bafike eBotswana emahofisini eSADC lapha bafike bachiya khona incwadi beyichiyele secretariat khonale. Izolo mhla ka 24 May sikhangelele ukuthola impendulo between 7 to 14 days ukuthi sazi ukuthi basivumela yini.
Sizwa kuthiwa izolo lithole incwadi emapholiseni elitshela umana umhlangano kade lifuna ukuwenza eBinga abasoze balivumele baliphe imvumo amapholisa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalolu daba?
Kunjalo sibili eBinga amapholisa asifonela efonela ubaba Mdenda onguye omunye ukhoche person esitshela ukuthi angeke sisakwazi ukuqhubeka ngerali yethu ebizoba khona namhlanje eBinga. Sazama ukuthi sibuzisise ukuthi ngani siyaliswa ukuthi siphatheke siqhubeke ngale umhlangano wethu. Basitshela bona ukuthi kule security threat, kodwa leyo security threat ayini. Asitshela ukuthi imayelana lana, kodwa ngokuzwa kwethu abeBinga bebevumile ukuthi umhlangano uqhubekele phambili. Basebefonelwa ngabewange, abewange sebefonelwe ngabeHarare, yibo ababatshele bathi singavunyelwa ukuqhubeka ngale umhlangano. Izikhathi eziningi sitshela ukuthi thwala nzima uma sifuna ukwenza imhlangano yethu ephisifulu njengebandla leMthwakazi Republic Party kakhulu eMatabeleland North lakobulawa, kodwa eMatabeleland South isikhathi eziningi basivumele. Into esimangalisayo ukuthi ibandla lethu selile 10 years likhona, alikazi noma ngosuku olulodwa litholakale lilecala lokwenza iviolence lapho esenzela khona umhlangano. Asikazi senze iviolence njalo akukazi kube lento ehambe ukubambelana lo dlame lapho kuyabe kule mhlangano yethu emthakazi Republic Party kodwa sibona amapolice eqhubeka esiyalisa eminye emhlangano yethu lamanye ama programs yethu esithi kuzoba le security threat
manje lizaqhubeka licela yini imvumo yokwenza imihlangano njengoba kukhanya aliphiwa
kungaqhubeka kusenzakala lokho njengebandla silemicabango yokuthi si approach i high court sihambise simangalela amapolisa ku high court ngoba i constitution yase Zimbabwe iyasivumela ku section 59 la ku 60 la ku 61 ukuthi siphatheke kuma programs e politics njalo sikhulume lokho esikufunayo iyasivumela konke lokho kodwa iZANU-PF kunye lamapholisa yibo abasiyalisayo ukuthi siyenze lokhu esicabanga ukuthi kufanele ukuthi sikwenze.
Lo-ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla secelele MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umbukiso wezokulima we-Agriculture Dealers and Manufacturers Association of Zimbabwe, i-ADMA, Agricultural Show walonyaka ugcitshwe lamuhla eHarare. Abalungisa imitshina yokulima abalimi labanye bebebukisa. Imibukiso yezokulima iyabaphathisa na abalimi ngalesi sikhathi kulokuguquka komkhathi okubangele isomiso. Uthabo Kancube o-Studio 7 lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology NUST umnumzana Everson Ndlovu ubaxoxe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umbukiso lo uletha ndawonye amakhampani amaningi kakhulu aphathelane lezokulima. Amakhampani, for example, atshengisa esingathi nangesikhiwa ama-innovations in technology, imitshina yokulimisa le. So silakho ukuthi siyibone imitshina le, ama-farmers alakho ukuthi ayibone imitshina le, bakhompeke le mitshina abalayo already, babone ama-changes asihamba abakhona. Likhumbule ukuthi khona i-aim lapha ukuthi sikweze sikhulise isivuno sethu. Sisikhulisa sinjalo ama-costs kumbe imali esifakayo zibe ngaphansi. So kuqakathekile ukuthi siyibone imitshina le. Okwesibili ngoba kuqakathekile ukuthi ama-company la kumbe ngithi umbukiso lo uletha ndawonye ama-companies wonke la kuyanika isikhala sokuthi baxoxisane. Esingathi ngesikhiwa yi-networking, kumbe ngithi mina networking opportunities.
Nxa sikhangela isikhathi umbukiso lo oqhutshwe ngawo, singaba siyisikhathi esilungela abalimi na?
Zakala kathesi siphakathi kwe-drought le ebangelwe yi-El Nino. Bengizibuza umbuzo wokuthi, but why now? Why show le ibuya kathesi? Kodwa sengananzela ukuthi no, kule thuba elihle. The reason why ibuya kathesi ukuthi sibe fully prepared for the next season. Siyafundiswa, siyabona singakuthenga, siyabona singakweleta, sesikuthatha, sesiyafaka in our farms, emakhaya ethu.
Yebo, bakhona abalimi abaphathiswe yilombukiso. Kuyiwa phambili, yiwapi amanye amanyathelo angathathwa ukuze kwengezelelwe inani labalimi abaphathiseka?
Mhlawumbe ayisithi sonke ama-farmers esingafinyelela ukuya ngapi? Eharare nxa uthatha into account i-cost ekhona in getting there lokuthola khona kokuthola usiyabukisa. Umkhuleko wami ukuthi ama-shows anjalo nga ayakascade down to provinces. For example, such a national event ibe seGwanda, i-provincial capital ye-Mat South komunye umnyaka. Kurotate, yes, kurotate. Why? Kwenzela ukuthi ama-farmers amaningi abe lamathuba okubona lezi zinto. Abe lamathuba to network directly with ama stakeholders la abuyayo ukuzoshokesa.
Lo-ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST. Ubexoxa icingweni lo Thabo Kancube we-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
Ukwenze maphandleni izakhamizi zesigaba senkayi eziqintini zeJende leMenda zikhala ngesimo sendlala ezibhekane layo kanye lokuswelakala kwamathuba emisebenzi ikakhulu kuntsha ethi kubangela ukuba lesi siqinti siqhubeke silobuyanga kwezentuthuko. Unokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokugcweleyo esenkaya.
Osakhulayo wesiqintini seJende umnumzana Dumisane Sibanda uthi phezu kokuba amathuba emisebenzi engekho kulesi sigaba okusuka kube nzima kakhulu njalo yikuba indlela eziholisa abampofu ziyabandlulula abatsha.
Phambi komphakathi sibili uhlelo lukhona kodwa luyakhethi intsha. Intsha balubhala kuthiwa intsha izazibonela kodwa silaplani ukuthi sizazibona asisebenzi asinjani imidlala beligcwele ebantwini lapha esigabeni.
Amazwi kaSibanda elekelelwa njalo ngunkosikazi Thembi Nkosi Ncube othi ikadi selidlalela eziko emizini eminingi.
Abanye vele sebelala totally vele bengasifakanga lutho emlonyeni. Lezikolo zizavalwa ebantwaneni ngoba umntwana asozihambe engahlanga esikolo. Mina nginje mzali ngizakuthatha ngaphi? Kathi sikunje kuyafuneka lezi mali zesikolo. Ngizathi imali yesikolo yinto imali yokudla. Ngizabe nguthethe na. Abantwana bayakufa ngendlala.
Omunye njalo okhathazekileyo ngalolu hlupho lwabantwana abalambayo ngumnumzana Mlele Sibanda othi le nhlelo zokubaphathisa kazikho.
Lezikolweni akula kudla, abantwana sasithi engxe i-government la izafaka ukudla. Ezikolweni abantwana bezuze la kuthi ngaba bathola something abangayidli.
USibanda uthi lezifuyweni isimo sibi kakhulu lonyaka.
Besivele kuphila ngokutsha izidinga lezidinga lezo lonyaka zikho. So uthi abafana bethu lapha sithi singathi siyabamba ngaphi, siphumputhe ngapha, uphumputhe. Konke lokhu ngesukucelayo sibi uthi siyacela ukuthi lanxa singathola abangasincedisa ngogejela imigodi. Besidrilela inhlanganiso esingasigebhela umgodi sithola amanzi futhi la angasiphilisa le nkomo zethu ukuthi zinathe eduzane.
Unkosikazi Maki Mguni wesigaba seJende laye uthi abantu abavunanga sibisa amajodo.
Ezifuyo zizaphela ngendlala. Lezi mali zokuthi sithenge ukudla kwenkomo kasilazo. Ukuthi vele kuzakwenzakalani nxa uhulumende engasangenelanga ngendlela zonke angazama ngazo. Hayi, sibona kuyikufa kuphela lapho esizahlangana lakho.
Imizamo yokuxhumana lomkhokheli walesi sabelo umnumzana Richard Moyo yehlule kodwa kuphenyo olusanda kugqitshwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs lubika ukuba izizalwane zeZimbabwe jikelele ezifika izigidi eziyisithupha 6 million ziyaswela ukudla. Ngokomzekeliso bathi abafundi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million zisengcupheni yendlala zigaba zonke zelizwe ngesizathu sokungani kuhle kwezulu. Lokhu kubangelwa liyezi lesikhudumezi okuthiwa yi-El Nino. Bathi njalo lindlala isingeze ukulwisana emakhaya, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokusweleka kwamanzi ikakhulu emaphandleni kunye lemadolobheni. Imisebenzi yona ililihlo lentwala. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane wengqondo ngesikhathi kunanjwa wona kuyona le inyanga. Sixoxa nomongikazi osebenza esibhedlela ongathandanga ukubethwa ngegama.
Kule stigma esikhulu kakhulu isizathu kuyukuthi sicabanga lavele ukuthi umkhuhlane wengqondo kungamadimoni, kungabantu abanamadlozi njalo akungani vele nje into engakazwisiseki kuhle emphakathini. Baningi sibili abantu bayadonda ukuthi basukele phansi kuye esibhedlela beyilanda ukuthi bafuna ukuyalaphisa omunye umuntu.
Baqalisa ngapha bafuna ukuthi belatshwe lo mkhuhlane.
Ikakhulu abantu abafuna ukwelatshwa umkhuhlane wengqondo njengoba ngitsho nje ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi abantu bazibathathe leso sinqumo. Izikhathi eziningi bayasebeke bakhuluma labantu be community laba abahlala nabo abalolwazi kancane esibedlula emaklinikhi kakhansili kumbe ngama-rural clinics lapho abavele bekhona. Yibo ke laba abantu ababathumezayo ezibhedlela ezinkulu ezizaqala ziye bahlolisa ngabodokotela babone ngeqiniso ukuthi umuntu lo ugula umkhuhlane wengqondo. Bangahlolwa-ke ezibhedlela lezi batsho ukuthi hhayi ngeqiniso umuntu ugula ingqondo. Usezabo uyarifeywa-ke kubo Ngutsheni, Ngutsheni vele zila i-referral center.
Kodwa indawo ezinjalo ezinjengeNgutsheni ziyatholakala ezigabeni eziningi zelizwe.
Izibhedlela ezelapha umkhuhlane wengqondo zisezilutshwane elizweni lakithi. Amakliniki alapha abantu abalo mkhuhlane wengqondo ikakhulu asezibhedlela ezinkulu njengakubo Parirenyathwa, kubo Mpilo, kulama-small units, kubo UPH. Kulama-small units nje abekhangela ukuthi maybe baqale bahlole umuntu bengakamhlolisisi. Ingutsheni yiso sodwa isibhedlela eselapha ingqondo ekhona. Ongomawuru lezinye izibhedlela lezi ezikhona nezibhedlela ezincane kakhulu eziphongugcina nje umuntu okwesikhatshana besamhlola nje ukuthi ngeke kuze kwelathwe yini khonapho besenzela ukuthi Ngutsheni la ingqondelwa kakhulu ngabantu.
Kodwa kulula yini ukuthi umuntu athole usizo ngaphandle kwembadalo?
Izakhulu ekwelapheni imikhuhlane yengqondo njengoba ngithibele kungani yinto engakenkile emukeli kuhle ilizwe lonke nje jikelele. Akulula ukuthi umuntu aphongulathwa nje mahlayana. Uzabona ukuthi laba abavele bevuleke ingqondo kumbe abantu laba ngithi balezimali zabo yibo abantu abaphangisa ukuthi bemukele ukuthi umuntu ugula ingqondo. Kodwa laphazayo yahlolwa khona kuma-psychology zindawo ezidulayo ezikukhitshola imali. Ungahamba ezibhedlela zethu zika hulumende uzafika ukuthi into yangikhona kabayithathile njengento eserious emele idilwe layo khonakhonapho. Umuntu uyathatha isikhathi engakahlelwa ngoba akalayo imali ukuthi ayihlolwa okuqondileyo. Esibhedlela zikahulumende ngempela sibili kuyabhadala wona la ama-consultation amancane, akukho nje ohlolwa for free. Okutsho ukuthi wonke umuntu omele ahlolelwe umkhuhlane wengqondo uhlolwa efike wakhupha imali.
Abantu ungabaxwayisa uthini njengomongikazi?
Into engayixwayisa abantu njengomongikazi ukuthi abantu bamele babekwazi ukuthi umkhuhlane wengqondo akusonto okuthiwa khona kayelatshelwa, njalo asonto okuthiwa khona kumbe singathi ngumoya ngamadimoni. Ukugula ukugula kungaze kube sengqondweni emzimbeni, konke ukugula kumele kwelatshelwe. Ende sikhangela kulezi nsuku umkhuhlane wengqondo vele usubhadilise umkhulu ngenxa yokusebenzisa kwezidakamizwa lokho sokukhona sokuvamile elizweni lethu. Yikho-ke abantu bamele babekwazi ukuthi nxa kuyukuthi umuntu usegulile makaphange ayelatshwe, yinto eyelatshwa njengawonke nje umkhuhlane.
Leyo-ke kuyingxoxo lo mongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama osebenza esibhedlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mthakazana, ngiyale kuyimphinde ngiyela kubalaleli.
Ubona njani udaba lokubana abantu abacitha imtshado lezi nsuku ngani inani labo liyaqansa? Sibonile lapha ngolesine kuthiwa bekulabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye bezocitha umtshado. Kungakubangelwa yini lokhu nxa kukhangelwe?
Into esivamile kakhulu esesiyibona isenzeka mpela usuku losuku, okuyinto ngathi ngingakakhulumi ngezimbangela, kuyinto enikeza ixhala, iyamangaza kakhulu njalo iyethusa ukuthi ugcina uzibuza ukuthi siya ngaphi, iyagcina imingaki imithatho ekugcineni. Kodwa izizathu zokuthi sibone kusephula imishado zimbadlwana zona. Okokuqala ngicabanga ukuthi okunye okokuqala nje kuwenzayo kakhulu kube khona ukuchitha kwemishado. Yabona indlela isimo esingakhona indlela osokunzima ngakhona ukuphila ngase sikhangela kwezomnotho abantu abantu abalamali bahluphekile kule ndlala. Uyazi indlala iyazidala izinto eziningi. Ekhaya lifezi lingumama lobaba nje ma isimo singahambi kahle kwezezimali kule ndlala. Ukuthandana lo ubekezelelana kuyayehla. Yazi kudala imishado yabomama labo baba ugogo nabomkhulu bekungachitheki ngendlela esesibona ukuthi ngakhona imishado. Mhlawumbe kusenziwa ukuthi kudala abantu kade kuthiwa bayabekezela. Khathesi izinga lokubekezela emathandweni, izinga lokubekezela emshadweni selayehla kakhulu. Labomama kade bebhekele ukuthi babekezele emshadweni abasalakho ukubekezela. Asisakwazi ukubekezela ngento encane nje umuntu usengangcona bona ukuthi hayi lowo mshado awuqinwe impela kulokuthi ngibekezelele lokhu. Abakwazi ukubekezelela ukuthi mhlawumbe ekhaya isimo somnotho asikho kahle. Abakwazi ukubekezelela ukuthi mhlawumbe uba usehamba isikhathi eside lapha ekhaya usehamba izinyanga ezimbalwa umama usele yedwa. Kudala bebekezela kodwa omama abasisakwazi ukubekezelela lokhu. Ngento encane nje asiselayo inhliziyo yende yokuhlala emshadweni, ngento encane nje umshado uyachitheka.
Bakhona abathi bona selokho kwafika oWhatsApp labo Facebook inani lokuchitheka kwemshado liyakhuphuka. Kungakho liqiniso yini ngokubona kwakho?
Kuliqiniso elikhulu kakhulu lelo bamgandi, ngoba singathi siyananzelela oFacebook labo WhatsApp laba o-social media sebafikayo benza izinto eziningi yade zisenzeka zisithe ziveze kobala. Mase ziveze kobala bese zidala ukuthi abathandanayo bakachadileyo bagcine becabana. Njengokuthi nje kuWhatsApp lapha kudala ubethi ubaba noma ethi uyatshontsha kumbe uphuma ngaphandle, ubebethi abadala uba uyalona ihloka ngaphandle ebuye ngekhaya bekungasoze kwazakali. Kodwa kathesi nje ubaba maye ngathi nje uyaphezuka kancane uyaphuma uthi akazami ukuyalola ihloka. Ubanjwa masinya kuWhatsApp lapha nakuboFacebook, akusafihleki. Ubaba noma kade sithi kahle aphuma athi uyashesha ukubanjwa ngoba izinto zaboWhatsApp azifihleki, zizinto nje. So into sezivezwa obala. Sikuthi into ezenzeka manje bezingenzeki kudala, bezisenzeka kodwa bezihlala ziyimfihlo, bezingaphumi ngoba lokungela ndlela yokuzikhipha njengale esikhona manje yabo-social media. Ngiyavuma kakhulu mpela o-social media o-Facebook, o-WhatsApp, o-Instagram, o-TikTok obani bani balomphelelo omkhulu enikezwe emchithekeni kwemshado kulezi zinto.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyavalelisa abalaleli, ibile nomsuko obuhle. Isikhathi singachitheki bani, isikhathi kumele ukubekezela. Singabekezeli kuze kweqe kodwa sibekezelele.
Hayi, siyabonga. Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi balaleli iso sesidliwe ngumango yekodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele inkampani ethula amagagasi obulembu e-Starlink ukuthi isebenze eZimbabwe ixhasane lenkampani ye-IMC Communications okuthiwa ngekasomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo. Ibandla le-MRP lilobele umanyano weSADC lisithi lalo lifuna ukuphiwa imvumo yokungena emhlanganweni walinhlanganiso ezenzelwa eZimbabwe ngenyanga kaNcwabakazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje, abanganelisanga ukulalela lingasizwa ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asibaneni njalo kusasa. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.